kati sendaba ku VOA Ndebele.
Lifuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we studio 7 ngolesithathu mhla ka 14 Mbimbitho 2018 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umsekeli webandla le MDCT unkosazana Thokozani Khuphe usiwa emthethwandaba ngumgcini sihlalo wesigaba sakobulawayo umnumzana Gift Banda kubangwa ihofisi yebandla.
Hayi, ikhamisa akayedlalela kathana le engazodlala phakathi kwabantu bakithi ngoba sibabhekile, siyazi ukuthi basithatha njengezukula nje.
Kuyini okuzakhangelelwa kumabandla ezombusazwe ngabavoti? Ukwala kukahulumende ukuthi engazavumela ukugcotshwa kwenkosi sekudale inkulumo.
Ngaso kulo nkosi, inkosi kayingeni entweni yezombangazo. Induna lezi bazisebenzisa kwezombangazi bezinika imota zona lezi ukwenzela ukuthi khona beyi izinduna zinyindizele abantu eziqintini zabo.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kuzwekazi le-Europe zithi ukhetho oluzayo aludluliselwe phambili kuze kulungisiswe imithetho yezokhetho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umsekeli webandla le-MDCT unkosazana Thokozani Khuphe usesiwe emthethwandaba ngumgcini sihlalo wesigaba sakobulawayo umnumzana Gift Banda kubangwa ihofisi yebandla. Iphephandaba le-Chronicle lithi uBanda ufuna ukuthi umthethwandaba uthonise leli cala ngesiphangiphangi ngoba esithi sebehluleka ukusebenzisa amahofisi ebandla, ngakho kumele lolu daba luxazululwe ngokuphazima kweso. UBanda sikhuluma nje ulecala aletheswayo elodlakela kulandela ukulwisana okwenziwa ngabasekeli bakamakhuphe labanye abasekela umnumzana Nelson Chamisa. Kunjalo nje sixoxe lomkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo, sambuza ukuthi njengoba uChamisa esekhuluma indaba ezithinta abesigaba semaNdebeleni ezifana lokubandlululwa lokugcotshwa kwenkosi, bazamsekela na?
Silungu, kuthiwa he is shedding crocodile tears on us, kumbe uyimvu, uyimpisi egqoke isikhumba semvu. Uyakwazi mhlophe ukuthi kulezi nsuku thina especial abemthwakazi Republic Party silisa kakhulu esingathina yishona headman Redmon ephethe kakhulu i-1979 Grand Plan. Yena uNelson Chamisa labantu bonke basempumalanga abayibo ababhenefitha kulolu hlelo. Kuyadanisa ukuthi Chamisa kungekudala bachaye uThokozani Khuphe labantu bakhe eBuhera bambisa dividend. Njalo uyakwazi ukuthi nxa ekuya ngapha amaNdebele ungakhuluma ngento ezinjengendaba yamatithala le ndaba zombhuqazo layona leyi esegudini kulezi nsuku yenkosi bangakulalela. Siyakwazi ukuthi kusukisela izolo laye uMorgan Tsvangirai ubethe ngakuya ngapha akhulume ngeGugurahundi, akhulume nge-devolution of power, kodwa engabuyela khona le eSozberry athule ngoba bazama ukuthola isapoti yabantu basemaNdebeleni.
Manje pho ungathini wena ngalokhu okwenzakala?
Sithina uNelson Chamisa akusiyena ongazokhuluma ngalezi zinto. Uma ubeqinisile, sike sambona eku-Government of National Unity labo Morgan Tsvangirai, yindaba besingamuzwa bekhuluma ngokuthi hayi amatitsha asezikoleni zemathekeleni kaphume lamapholisa lamanesi layo yonke imisebenzi ithethwe ngabantu basemathekeleni. Usezokukhuluma namhlanje ngoba ekwazi ukuthi ukhetho lusondele. Ngokunjalo sike sinayo uChamisa akayedlalela kathana le engazodlala phakathi kwabantu bakithi ngoba sibabhekile, siyazi ukuthi basithatha njengezukula. Njalo siyakwazi ukuthi i-MDC isungulwa ngo-2000 amandla ayo okuthalenja umbuso wezano iyawuthatha emathekeleleni. Ngokunjalo uChamisa uzama ukukhohlisa abantu bakithi ezenze ngani ezolungisa uhlupho lwabo, kodwa thina siyazi ukuthi uhlupho lwebike abantu bakomthakazi luvelela eHarare luphethwe ngabantu abanjengakoChamisa lamabandla wonke akhokhelwa inkokheli zasemashonaland.
Kodwa phela konke obukusenzakala ubengasuye phela umkhokheli weMDCT umnumzana Chamisa
uyehlulekile yena ukuthi ahloniphe isisekelo sombuso wabo avume ukuthi hayi uThokozani Khuphe nguye okumele akhokhele kabe kuqakathekile ukuthi nxa bengabantu abahloniphe iconstitution bathi hayi akuphathe Makhuphe kumbe for 3 months senzeni special congress abantu bazikhethele umuntu abamfunayo kodwa simbone elisa ngodlame okugoqele ukuthi nalapho besathi bakhaliswa ngrayi siwabona bevele sebebhizi bangesikhundla njalo simzwile qamba mangethena yena uzabusa okwamathema amabili ethi engaqeda abe sethiyela inkokheli yesiNdebeleni kanti kuyindaba evele engahlayithiyele kakhe sathi Thokozani Khuphe akukhokhele lawe sibone ukuthi uzafikisa ngathi ngoba thina esikufunayo umuntu ozakhokhela abantu kungalandaba lomhlobo indaba abantu beMpumalanga bonke bengafuni ukukhokhelwa ngumuntu wesiNdebeleni so ngokunjalo sithi hayi ngakufume entweni zemathebeleni kasimdingi ukuthi yena abe nguye ozofikela ukuthi uzalungisa indaba zamatitsha lakho konke okunye akubalisileyo kuvele kuzindaba esesiqala ukuziphathela thina zona esizimisele ukuzilungisela uChamisa engekho kahambe ayelungisa okwakibo khonale okwangapha ngathi sizazilungisela kuyina kwaziyo ngenkosi yamaNdebele angathina yena uyakusekela ngoba vele bona bebengabantu abangelankosi so ngokunjalo angakhulumi ngendaba zakomakhelwane bengakhali kakhulu okwedlula labo abaseleyo abaseleyo yithi asuye uThamisa
nkuthazo bani ongayipha unkosazana Thokozani Khuphe ngalesi sikhathi sozombusazo
uThokozani Khuphe uhlupho baba yikuthi abantu bakithi kabajeleki ngo-2005 sambona ebambana lo-Modern Tsvangirai besilwa lo-Wolfman Ncube eyavesti house uThokozani Khuphe kwaba nguye onamathela uTsvangirai epromota esingathi yishona supremacy over our people ngoba ngaleso sikhathi wayeseseyi-darling of EMDCT ngokunjalo kuyadanisa ukuthi abantu bakithi baqhubeka bebhanditha inyoka kathesi esikukhangeleyo sibona laye uProfessor Wolfman Ncube indoda kade siyithembe kangaka isiyiyo esithe nama kuThamisa esezeveza athena yena uMorgan Tsvangirai wathi yamtshelile ukuthi uThamisa nguye okumele akhokhele sesibona ukuthi hawu laye uWilson senguye futhi esisetyenziswa ngamajaha la esempumalanga kathe sokudindwa uThokozani Khuphe ngokunjalo sithi thina kuyadanisa kuthela kukhulu yezano mhla ka-14 November saphela amaNdebele yedijima adijima phambili ogoqela uSimon Khayamoyo obhek impofu osibusiso moyo labo bonke nje abaphatheka kuluhlulelo lana olokukhutshwa kwamgabi besawabona bethatha izigaba zaphambili kuthe nxa sokudliwa sababona bejikelwa emuva ngokunjalo sithi laye uMakhuphe ngabe uyananzelela ukuthi ithambo alibangayo alilamkanjo ake ame alwele okwakibo hhayi ukulwela ukuthi abempumalanga bahlale kuhle njengalokhu welisimendaise simbonile esenguye osenamathele kuThamisa ebhanditha inyoka yona liyana ngo-2005 eyiyo eyamlumayo kathe sikinkile inyoka
Philimawu Thokozani Khuphe. Alo ke umnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party ubexoxa le Studio 7 ecingweni ekwobulawayo. Kuningi okukhangelwa ngabantu ngesikhathi sokhetho okwenza ukuthi bakhethe abazamvotela kumbe ibandla abazalivotela. UNtungameli Nkomo Studio 7 ubuze olwela amalungelo abontanga umnumzana Zenzo Nyoni ongomunye njalo wabazancintisa kukhetho oluzayo.
Njengosakhulayo ngizisho mina ngedwa nami ngomunye ovotelwayo so engikukhuthazayo sengisho ukuthi kumele sikhangelele kakhulu ukuvotela ontanga kungabe ungontanga abangamakhansela abangama MP kumbe abangama president I believe mina ukuthi untanga onjengami uzazwisisa isikhalazo lemibono engabe ngiyethula kuye ngoba laye esazi njalo eke wafila izinhlungu leziyana ezisekuqaliseni zokuphila nzima elizweni ontanga abavotela ontanga le-generation yabontanga Nkomo I believe ukuthi ontanga is high time ukuthi bezibonakalise ukuthi labo bayenelisa ukuba lingabakhona okay. Njalo bayenelisa uaddress ama issues ahluphayo abanye ontanga lelisho. Ngoba ontanga abanamhlanje sebefundile, sebesazi economy, sebesazi ukuthi wangaphatha njani inhlelo zelisho.
Uza ncintisa ufuna ukuba yini njalo ngapi?
Ngizalo ncintisa esigabeni seconstitution semagwekwe ubulawayo.
Ufuna ukuba yini khonapho?
Hayi ngimelele ilunga lephalamende baba Nkomo. Kungani ngimelele ilunga lephalamende? Ngithengisa kokhelela inhlanganiso okuthiwa yibuya ibulawa unemployed youth agenda. Kunenge kakwenza emagwegwe. Njalo kunenge kunanzelelayo emagwegwe laseluzini. Yikho kwangeza ukuthi ngibone ukuthi kakhulu ontanga basemagwegwe bancindezelwe kakhulu. Why sithi bancindezelwe? Kunamathuba eminyane emisebenzi ephumele esigabeni. Ontanga labana kabafinyeleliswa. Ibuya the organization yabontanga yakwanisa ukuncedisa kakhulu amawethu ngo-2015 about 273 youth abangena emsebenzini ama-ordinary jobs, abanye benza ama-temporary jobs, abanye bakuma-permanent lanamhlanje. Sisebenza gadalala sincengisa ukuthi ama-youth ayenelisa ukuthola umsebenzi. So ngendlela esosebenza ngayo njengomkhokheli waleyo organization, ngikubone kufanele ukuthi ngibuyele futhi kuwona lana ama-youth ngiyekhulumisana nawo ukuthi hayi bontanga, asibisenini singapheleli esigabeni sethu, kasibisenini sisethu ye-parliament. Ngoba e-parliament yikho lapho kule ndaba khona esikhuluma ngokuthi ama-employment policies, yikho lapho kumele siye siyefinyelela khona. Yikho ngisithi mina ngombono wami nangokufisa kwami ngabe ama-council aba ngontanga.
Alo ke ngumnumzana Zenzo Nyoni olwela amalungelo abasakhulayo njalo ezancintisa kukhetho oluzayo ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Ukwala kukahulumende ukuthi kungagcotshwa inkosi yamaNdebele sekudale inkulumo. Umphathintambo wezabelo umnumzana July Moyo utshele idale leSenate ngeviki edluleyo ukuthi uhulumende kasoze avumele ukugcotshwa kwenkosi yamaNdebele ngoba inkosi ayikho phansi kwesekelo sombuso welizwe. Umoyo uthi lokhu asikho kubandlulula ngomhlobo ngoba lasesishoneni uhulumende wala ukuthi kuvuselelwe ubukhosi bukaMonomotapa. Kodwa iningi liyayisola imbono kamoyo lisithi ukuvumela ukuthi kube lezinduna labo sebhuku elizweni kuyafana lokuthi kuvunyelwe inkosi ngoba layo iyinkokheli yomdabu. Omunye olombono lo ngumnumzana Max Mkandla ingcwethe ecubungula izombusazwe esiqale ngokumbuza ukuthi uthini yena njengoba inkosi ithiwa kayikho kusekelo sombuso.
Ya hayi kakukho kusekelo sombuso ngokubona kwakhe, kodwa ke izinduna zikhokhelelwa yinkosi. Ngikhona kwamele ukuthi ebekwazi ngowakuqala alibani inkosi yona lebi seMashonaland khona ngale kade ezayivuma. Okukhona ibona ikuqinisekile sibe ukuthi ku-constitution kakukho, kodwa ke nxa uvele uthe wagamula isihlahla usidonsa namahlahlazo, meaning to say inkosi yona le iyabizela ilayo imele ibe khona, kuyafakwa lokhuyana ku-constitution bese bekulungisa ngendlela. Uzakwakhathesi la inkosi nxa ifakiwe i-constitution ingekho, amalokhuzena ayo ama-functions enkosi ayaphica ukuthi khona iyabiza asebenza njani, iripota kubani, izinduna ziripota kubani and so forth. So khona lokhuyana kuyayenza ukuthi nakho kuphazamiseke, kodwa-ke kungaze kwathiwa lokhu akusoze kwenzakala eZimbabwe. Kuyafakwa ku-constitution, i-devolution beyayingekho emakhiweni, yayingekho kuzani kumbe ebantwini, kodwa-ke abantu benza kukhophaki ukuthi i-devolution ifakwe ku-constitution, abayi-implementi ngabomu bese befake ibale lithi decentralization and so forth and so forth. But that is devolution. Yabe idingakala ukuthi khona itholakale ikhona decentralization le bayikhulunywayo naleyo ukuthi yababezabeyifuna ibale elipholileyo. Kuyafana nokuthi hey wena nokuthi hey, kuyafanana lokuthi salibonani kumbe lokuthi linjani, kuyafanana kumbe ungathi wena good morning kumbe uthi morning kuphela, kuyafanana lokhana ukuthi ungathi khona ibale yabulisebenzise njani. Kodwa-ke asonto yokuthiwa khona ingahlupha leyana songazi ukuthi ihlukuluze abantu ukuthi weni njani njani, kuhlalelwa phansi abantu bebonisane ngomdabu, into zomdabu leziyana ezingelani lombuso kahulumeni. So akabakuvumile lokhu ukuthi kube khona ku-constitution.
Ye, kodwa-ke ukhulumile lapho kubana ayisiko kokuthi babandlulula ngomhlobo ngoba lasesishoneni bakhona ababefuna ukuvusa ubukhosi bukaMonomotapa babayalela. Uthini wena ngalo?
babe balila khona lokhela ngobana bona ethi political side bafuna ukusebenzisa izinduna ukuthi khona izinduna lezi ziba campaign kuma elections ngaso kulo nkosi inkosi kangeni entweni yezombangazi induna lezi bazisebenzisa kwezombangazi bezinika imota zona lezi ukwenzela ukuthi khona be izinduna zincindezela abantu eziqintini zabo ezabelweni zabo ukuthi bevotela yona izandla into engalunganga kuyona le induna yipolisa lisotsha akumelanga ukuthi khona kuvotele izandla kumbe ukufakwa njengestructure esikhampenela izandla umkhuba wonaloko awupheli wonaloko.
Alo ke ngumnumzana Maxim Kandla ingcwethi ecubungula izombusazo ubekhuluma le studio 7 ecingweni ekwabulawayo.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, short wave 4930, 6065, 15460 laku 13860 kHz.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kuzwekazi le-Europe zithi ukhetho oluzayo aludluliselwe phambili kuze kulungisiswe indaba zokhetho kwenziwe okuthiwa ngesilungu ngama-electoral reforms abantu bavote bekhululekile bengesabi njalo bakhethe abantu ababafunayo. Okuningi sikuzweni kuntatheli izindaba yeStudio 7 u-Ezra Chisa Sibanda eseBhilitane.
Iningi lithi ukubona kanye ukubona kabili. Kuyini osokutshintshile okungenza kube lokhetho olukhululekileyo eZimbabwe? Umnumzana Mthanda Ncube ohlala kwele Germany uthi ukhetho aludluliselwe phambili.
Ama-elections angenziwa since 2000 kuhlala kuthiwa kuregiwe. So ma-electoral reforms engenziwanga, ama-elections angenziwa. So waste of time. Okufana nje ukuthi zizipaye polls. Ukamaze ekapheli mvuza uthi zagcwala bese sithi after election citizen isirikida kuyafana.
Umnumzana Nkosi Chuma ohlala eRepublic of Ireland uthi uma kusehlula ukuthi kulandelwe isinqumo somthetho welizwe akube lohulumende womanyano.
Well, ama-elections kungaba kuhle ukuthi abe khona kodwa awabe khona nxa ama-reforms wonke enziwe so that i-playground ibe fair to everyone. Kungabi into leyani yokuthi abantu they are oppressed or bekanye bengani they are forced to vote for ZANU-PF. If that cannot be achieved just to get the economy going and the country going, rather we have a GNU government that will compensate all other parties to have a better government that can take us forward.
Unkosazana Mildred Zola yena use Netherlands uthi kalabandla lombusazwe alisekelayo kodwa ufuna inguquko eZimbabwe njalo ebesifiso sokuyavota.
Ngeke ngizisuke lapha e-diaspora ngisela ndizinto ezingala order because I don't think anything has changed eZimbabwe from Zimbabwe Mugabe regime. So until and unless it changes you can't to clear, yes, I'll partake for my elections.
Iningi limangaliswa ngamabandla azombusazwe amaningi athi ayancintisa kukhetho oluzayo khona konke okwavunyelwana kusisekelo sombuso esitsha kungalandelwa nguhulumende besithi ibandla leZANU-P F liyanqoba njalo. Ngimele iStudio 7 igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Hello balaleli ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe sise Washington DC. Kulabo besifazane abakhangelele ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli kodwa bakhona abanye abathi ilizwe alikafiki kusibanga sokuthi umuntu wesifazane alibuse. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele uCouncillor Mpokiseng Sibanda oyibandla le-MDCT endawonye loNkosazana Rita Ndlovu oyibandla le-MDC ekhokhelwa mnumzana Walshman Ncube onguye osungula lingxoxo.
Kuziningi izinto okumele sizilungisise singakafiki ezingeni lolelo lokuthi kasi support umama. Ngoba laphana siyabe sikhuluma sibaningi, sikhuluma izinto vele ezingandani, ezingayindawo. Ngithayeli izandla omama laba benza i-manifesto engcengeleyo yi-stepping stone yethu yokuthi sesizakhuluma silento esiyiphetheyo njengabomama. Kade sakhuluma iminyaka yonke ukuthi iminyaka yonke asisapoteni omama, kodwa kakwenzakali ngendaba zokuthi siyachiyana embonweni singomama sinjalo. Zinengi izinto ezisehlukanisayo, zinengi izinto ezisihlanganisayo, ezinye zisidivayida khona lapho ukuthi vele siyabe sizondanela ukuthi ubani isapoti ubani, ubani nxa engazange angisapoti kutho ukuthi vele senzani seyi-enemy. Khonapho singomama siyabe sifuna isapoti kubomama, kodwa kunabanye omama oyabe uvele ungabafuni, ungabakhulumisi. Siqali ukukhuluma izinto, sikhuluma iqiniso, futhi iqiniso yilo lakhayo kanti. Singakhuluma amanga okuthi sifuna ukubukwa ngoba siku-public, sikhuluma izinto ezivele ezingenzakali. Izinto ezenzakalayo vele ama-political parties wonke ale-whipping system ukuthi vele umuntu uyatshela ukuthi qonda so, uyekela ukuqonda so kuzaba njani, akusoze kukuhambele kuhle, okuliqiniso khona lokho. So omama bonke abakhokhelayo labona ababasihlanganisayo kumele abantu babe liqiniso, bakhulume izinto eziliqiniso, bazifake zibe liqiniso. Nxa mina umama uMandlovu ngiyiphambanisile, kangitshele ukuthi ngiphambanisile, ngingaphongukusekelwa ngoba ngingubani. Mama, kodwa mina kule nto enginjani engingayenzi kuhle. Singaqalisa from khonapho ukuthi sitshelane niqinise ukuthi mama into le yenza irongo le. Siyakusapota kodwa le nto yenza injani kayilunganga. Lapho siyabe sesiqalisile, kodwa singaphongukusapotana ngesizathu sokuthi ngisapote umama ilizwe kasilashi. Siyabe vele sikhambelanani amanga.
Ye, mphenduke kuwe Masimanda, sesike sezwa imbono ethi yona ilizwe leZimbabwe alikalungeli ukuthi kube lo mongameli owesifazane. Uyavumelani lakho yini lo?
Hhayi, mina kangivumelani lakho. Abantu abathe ilizwe leZimbabwe likameli ukuthi lingaba lo mongameli ongumama, yibo bona labo abasetshenziswa ngabobaba. Kathi singathi umongameli ongumama akayenelisi nxa efundile la ma-qualifications okuthi akayenelisi ukuthi akwenze okulobaba kungekho kumama kuyini. Into eqakathekileyo ukuthi uyayenelisa yini ukuthi angama kulelo zinga yini, angakhokhela yini. Njalo umuntu uyakhiwa bakithi, ayisikuthi umuntu angaze akhula azabe nganani. Umuntu usathi angama khonapha kuthiwa sengu-president sezenzela yonke into umathanda. Umuntu uyakhiwe siyaphambili. So kunakho ukuthi loba esekhethiwe sengumama, kodwa nxa simbona ukuthi uyanelisa ukuthi angama, abesefundisa ukuthi kumele ame ngalindlela, aziphathe ngalindlela, kuyamakha umuntu khonokhwa kumenza anelise futhi ukuthi asikhokhele. Njalo abe lama-advisor angasali ukuthi uyazenzela, kabe labantu abalolwazi abalembono abafundile abazabe bembonisa bemlolonga ukuze abe lamacebo alolongekileyo acacayo azaseza siye phambili sibe le way forward.
Mandlovu, sike sabona emazweni afana leMalawi bake bakhetha omama wakhokhela ilizwe laseLiberia, lo mama ukhona umama uSirleaf Johnson layo wakhokhela ilizwe, kodwa ngemva kokukhokhela lokhu abanengi kabajabulanga. Ubona ungani bajabuliswanga ukuthi laba bebongomama yini?
Ayisikho lokho kanti. Ye, umama liyamzama. Yikho engikhuluma ngakho ukuthi lapha kumele sikhulumele iqiniso ukuthi nxa ufuna leso sikhundla, ayinto abathi abantu abangomama kuthiwa izitsho ezibuthakathashi. Siyananzelela thina kakhulu ukuthi kanti umuntu lona sesimfakela phana ibhizi yakhe sinjani, ukuziphatha kwakhe, ukuliphatha lina abantu uliphatha njani. Yikho kuqinene kugcina vele sekubuyela ngathi emntweni ezweni lokuthi abantu bayesapoti umuntu ongubaba umama yelikhulu. Okungalunganga khona kumele thina sikutshintshe njengabomama. Lathi omama bafakwe ezikhundleni kumele uzinike amakhwapha, uzinike amakhwapha ukuthi khathesi sengikuleli zinga abantu ngibaphatha njani. Ya, ngifuna ukuthi bangenzeni, bangiphathe kuhle lami. Ngibuyele futhi ekutheni umuntu ongumama, ikhatsha yethu vele sivele ekhatsheni ukuthi vele omama kwakuthi umsebenzi kamama yokuthi abe labantwana nokuba sekitchen abepheka kuphela, yikho evele sikhulise ukwenza khona lokhu. So kuqakathekile ukuthi khathesi khonapha bona ababhizi abashishekelayo abafuna ukuthi lokhwani ikhatsha yethu esakhuliswa ngayo iphele, kumele igrooming yangkhona ibe nkulu kakhulu kusezingeni elikhulu kakhulu. Sikuma-political parties, mina ngize ngiyakhokhela ku-political party. Bakhona abangajabuli nami ngami ngokwenza kwami engikwenzayo, bakhona abajabulayo. So wena kumele unanzelele nxa umkhokheli ukuthi abantu abangomama ubaphatha njani. Utshintshe khonokho okukhulunywa ngumasibandi ukuthi vele umuntu kumele abe nabantu abake bemhlela bemtshela sile ukuthi hhayi lapha bani uyenza rong laye abesesenzani abeselandeli. Ungananzelela bena abomama abangena ungena 1 10 esibili kanjani kabuyeni kwathi uba bangangena uyangena ithemi zize zibe ngu-3 size sicina sesiyademonstrate ukuthi kanjani kaphumi. Kutho ukuthi abe nento ayenzele umama eqondileyo engafanani lomuntu onjani ongumama. Kumele thina omama sizibuze ngakho ukuthi kathi vele kuyini okwenza khona lokhu kuthengisa ukuthi kuyabe kule problem thina esinjani esingayinanzeleliyo.
Alo-ke ngunkosazana Richard Ndlovu oyebandla le-MDC ekhokhelwa umnumzana Walshman Ncube ubexoxa endawonye lo-Councillor Mpokiseng Sibanda oyebandla le-MDCT. Lokhu sikudaba olufanayo. Ngesikhathi ukhetho lusondela eZimbabwe, abesifazane beZimbabwe abahlala eSouth Africa sebekhuthaze osowabo ukuthi basekele abesifazane abazancintisa ezikhundleni ezithiyeneyo kulolo khetho. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Abesifazane beZimbabwe abakhulumela Studio 7 kwele South Africa bathi abathandabuza ukuthi ukungena kwabomama ezikhundleni okuzancindiswana kuzo emakhansileni kuhulumende wezabelo kunkokheli zelizwe kanye lasephalamende kungaletha inguquko osekule minyaka engama-37 lesikhombisa isehluleka ukufika. Bathi kwamanje balutshwana omama abasezikhundleni kwezombusazwe okwenza kube nzima ukuthi inhlupho zabo ziphele njengoba abakulezo sikhundla bengazizwisisi ngoba bengayisibo abantu besifazane. Abesifazane laba bathi inhlupheko ezifana lokuhlukunyezwa ezindlini, ukuthathelwa impahla nxa umkabo sebefile, ukubanjwa iganyavu lezinye zingaphela kuphela nxa umama bemelwe ngobuningi kusukela emakhansilini kuze kuyefika esikhundleni sikamongameli welizwe. Isizalwane seZimbabwe unkosazana Tears Nkomo owaziwa kakhulu kwezokulaya olutsha ngokungalahlekelwa isintu salo uthi okubakhathazayo njengabomama yikuthi nxa ukhangela ezikhundleni eziphezulu emabandleni ezombusazwe ungagcina ucabanga ukuthi umama vele kabavunyelwa ukungena kuzo.
EZimbabwe siyabanida omama. Okokuqala nje izanu ayinawo omama abakuleadership. Ama-opposition parties abanabo omama kuleadership. Noma lawa maphathi wakithi-ke okuthiwa yimthwakazi awanayo i-leadership abangomama abekho. Yonke into akhona abobaba, obaba first, obaba first.
Omunye wesifazane unkosazana Sibongi Nkosi Ndlovu uthi kuyapica ukuthi kungani emabandleni ezombusazwe amakhulu eZimbabwe kungakhulunywa ngomkhokheli ongumama kodwa kuze kukhulunywe ngomama nxa sekufuneka umsekeli. Uthi elizweni elinjengeZimbabwe lapho ngesikhathi sokhetho kuvame ukuqhamuka udlakela kudingeka inkokheli zesifazane ngoba senelisa ukutshengisa ngcono uzwelo ukuthula lesihelo nxa izinto zingasahambi kahle.
Umama ulobu cabanga ngomqondo ocolekileyo. Obaba balokuthatha ipolitics yakhona beyifaka enhlizweni ikubona ukuthi isikhathi esiningi mase behlangene banokulwa kuze kuliwe nangezandla yingoba ubaba kafuna ukuqondiswa. Kodwa ma singathola upresident ongumama eZimbabwe ngibona ingathi yikho lapha esingakhuphuka khona lathi sizokwazi ukuthi sibuyele ekhaya amathuba aziveze.
Unkosazana Esther Sibanda yena ukhuthaza omama ukuthi nxa befuna ukukhokhela kwezombusazwe basebenzise ukhetho oluzayo ukukhankasela ukunqoba kwabesifazane emabandleni ajiyeneyo. Uthi akusiza ukuthi njengabesifazane bephiwe ithuba ekhethweni oluzayo baphinde bakhetha besilisa bese kusasa bekhala ngokuthi akukho obanakayo.
Siyasilela kakhulu kuhlela ungamadoda yonke into. Abesimame sisiloli kakhulu ezintweni zonke. Besifisa lathi kube kuthiwa kuyenzakala lathi lathi siphathe something singene ephalamende lathi siphathe nje abantu besifazana sifake imbono engasiza elizweni.
Selokhu iZimbabwe yathola uzibuse kayikazi khokhelwe ngumongameli wesifazana. Ibandla lezanu PF lalikhethe unkosazana Joyce Mujuru njengomsekeli kamongameli kodwa kuthe ukuxotsheni kwakhe kwafakwa abasekeli besilisa. Ebandleni le-MDCT lakho kuyafana. Unkosazana Thokozani Khuphe laye usebenze kuphela njengomsekeli kuthe ngesikhathi sekufanele aphathe okwesikhatshana kwaba nenxabangxoza wagcina sekukhokhela owesilisa. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguBenedict Nhlapho.
Siyabonga Nhlapho. Singakehlukani ke sikhangele ezinye izenhloko zendaba yesilazo. Umsekeli webandla leMDC uNkosazana Thokozani Khuphe usesiwe emthethweni ndaba ngumgcinisihlalo wesigaba sakobulawayo umnumzana Gift Banda kubangwa iofisi yebandla. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni ngo 7:30 ntambama.